Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kulwesi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulolu ukuthi ngithi kuyini okusokwaguquka kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabweans esesaba okwedlula laphana sokubotshwana okwedlula laphana imbhobho ezitaradeni siminingi
iningi selizisola ngokutshengisela elakwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kalwezi nyakenye besithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ASEC bathi amalunga edalela ephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abebandla leMDC basole kakhulu indlela amapholisa lamasosha abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula uDlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe usezisola ngokutshengisela akwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kalwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni kodwa kuchiye ilizwe selibuswa ngabebutho abalokhu beqhubekela phambili besephula amalungelo oluntu. UGibson Pepe usethulela loluda.
So edlule umnyaka umongameli Emmerson Mnangagwa enikezwe intambo zombuso ngabebutho kodwa iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe kanye lezombusazwe lokho umadolonzima nxa ukhangelele ukuthi uMugabe washiya njani. Umnumzana Kuzana Idombo isekamuzi seHarare uthe ukukhetha uMnangagwa ngemva kokuba ehlezi isikhathi eside eziphatha amandla kumbuzo kaMugabe akuqedanga induba elizweni.
Kumnyaka odluleyo sitshengisela sikhupha uRobert Mugabe. Asizange sibekwazi ukuthi ukufaka uMnangagwa akusoze kuntshintshe lutho ngenxa yokuthi umbuso weZANU-PF ngumbuso oyekela umnotho welizwe usiwa ngumbuso owephula amalungelo abantu njengalokho esesikubona kumbuso kaMnangagwa. Esingakutsho ukuthi ukuze ilizwe liqhubeke phambili lithuthuke kufanele kuntshintshwe uhulumende wonke olokwenza lebandla leZANU-PF. Kube lomunye uhulumende omutsha ozaletha ingqondo lamacebo amatsha azahambisa ilizwe phambili.
Esinye sakamusi Harare umnumzana Thenisa Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye ikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulula ukuthi ngithi kuyini okusokwaguquka kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabweans esesaba okwedlula laphana sokubotshwana okwedlula laphana imbhobho ezitaradeni siminingi lakho intengo yezinto isiphonga ukusitshintshela engxenye lowo mngamelo uyalungisa ngingazi. Angeke ngatsho ukuthi kodwa ke hayi umumo wakhona angiqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kaMugabe uLeopold Mnende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengomgabe.
Emna manje sedorobheni eHarare sibili samatsha sisela kuSamora loSimon Mzinda sabhoda safika estate house sasuka sadlula emuntu mtapa. Sadlula saya ngemva kwe-HICC, asihamba zonke indawo. And angizisoli ngalokho esakwenzayo. Umgabi kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe. Angimkhanuki, njalo lokho esikubonayo ukuthi ilizwe selilibi. Ngiyakwazi ukuthi nguMnangagwa, kodwa akutsho ukuthi ngithi uMugabe phendu. Umgabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni. Ngazihambele, siyakholisa thina, kungcono.
kodwa abanye abafana lomnumzana Richard Mawomva oyingcwethi kwezenotho uthe izifiso zabantu beZimbabwe ezabenza abatshengisele azifezwanga nguhulumende kaMnangagwa.
Okuqakathekileyo okwakudinga izizalwane zeZimbabwe kwakuyinguquko yezwe ukuphila kwabantu ukuthi umuma omkhonomi ulungiswe, ngoba siyakhumbula ukuthi uNovemba eqalisa enye ingxaki yayivele ikhona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga. Esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba luhlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe. Lokho kungangukuthi sinxase sikhangele umkhonomi nje ngokugcweleyo sibone ngathi thina izifiso zikaZulu ezenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa. Kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula, sabona ukhetho oludlulileyo belilokuthula, njalo lokuthi uhulumende usenze amacinga okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe-National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi ezicubulunge ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakhala ngokuthi ungena embusweni kukaMnangagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho, ngoba inhlupho ezibhekane labantu kukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ekobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngesimo somnotho welizwe lezombusazwe ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka odluleyo ngolwezi, zinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy, bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe, kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela, njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenziwa ngaphandle komthetho. Kwakuphandle komthetho ukuthi kube lekhu, ikhu yakho constitution, njalo akulanto eyasinceda ngakho. EZimbabwe silokhu sihlupheka, njalo i-system ayitshintshanga from uMugabe to uMnangagwa. Kula nto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso osesihlalweni, kodwa i-system yangkhona lokho enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane lo Maphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kula izolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe, kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulo mongameli uMugabe ekhona, lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona, kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali, besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi. Kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki, ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni, kumabonakude, lasebulenjini. Obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokho bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda kakhulu. Hayi, ntiro ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awula into elungayo lapho. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga, because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, awula mehluko, awula mehluko. Yonke into vele is worse, awula vele into vele ehamba yona. Awula into vele elungileyo lapho, awula. next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akulanguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle akula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama price aseyakhwela ayaphezulu. Njengisa ukuthi umnankagwa yena kusho ukuthi lezitha asebenza laso ezifuka umehlisa ngoba bathi bona bafuna ukuba umgabe into ezizalunga kodwa akula nto selulungile. Ngakhangela political akuvele bayalwa khona labo chiwenga sikwazi ukuthi kuyenzakalani. Kutsho ukuthi bathembisa namanga, batshela namanga akwazi ukuthi bazakulungisa njani indaba lula, otherwise namaZimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Bizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Wanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunqa. Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abe commission ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi amalunga edalela eParliament kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Hathi ukuba abamabandla ezombusazwe abe elokhu esethesa li-commission umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela. Lokhu ngokunye okuphume ngesikhathi umgcini sihlalo wale-commission sipha ubufakazi ku-commission edingisisa ngembangela yodlakela lokamhla ka-1 kuNcwabakazi. UMavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission ZEC uNkosikazi Priscilla Chikumba utshele li-commission edinga iqiniso ngokwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi lapho wadutshulwa abantu abayisithupha bafa ukuba i-commission yakhe yaqhuba umsebenzi ngendlela lanxa waqhamuka lolu dlakela. Kulapho akhuthaze amalunga edale lePhalamende ukuba aguqule imithetho elawula ngezokhetho, hathi ukuthi abamabandla ezombusazwe abelokhe ehluphana labezeki. Kodwa uZulu eHarare uveze ukukhathazeka lokudana okukhulu ngendlela abezomvikela abafakaza ngayo phambi kwe-commission ecubungula ngembangela yokuqhamuka kwezehlakalo zamhla ka-1 Ncwabakazi. Omunye wabo ungumnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Njengabantu, njengamaZimbabwe, especially njengebutho lesizwe, akumelanga siyale lezinto ezikhanyayo ukuthi zingenzakala ngoba sicina sesilulaza ibutho lesizwe. Bona kulomunye ade khuluma ukuthi izikhali lezi zingabe zatshontshelwa ibutho ngabantu be-MDC. Kuletha umfanekiso bahanu webutho leli masekuthiwa liyatshontshela izikhali, sisefu yini thina? Ngibonani nje izinto ezinye nje sesizenzayo yilokhu yawukuthi sizama ukuthi sivale ngodaka nje inkonxa evuzayo sibona ukuthi iyazivuzile. Ukwenzakala kwayenzakala, abantu abavume uma kwayenzakala, it's a mistake, uma kuyimistake. Ayikhona ukuthi kuyalwe konke lezi zinto ezingayalekiyo.
Osekusenzakala uGumbo uthi ikudlala ngengqondo zabantu.
Ezinye izinto zi-obvious ukuthi umuntu uyambona ukuthi uzama ukuyakha indlu yomdaka engikhoyo esikhulumela thina into ezingazizwayo. Bonke abantu umhlaba wonke ukubonile ubone isocha liguqe phansi lidubula. Lalingekho ku-45 degrees angle, lali actually below 45. Ungakhangela kahle ukhayele nje sebekwenzile social media abaningi kuyakhanya nje la uyazibonela ukuthi umuntu lona waye ku-shooting position. Even esamile waye ku-shooting position ngoba waye shooter exactly ngathi liyana kwakuyingaki from uqalisela ku-ground emhlabathini ushaya phezulu kuzofika kuye kwa kuyi-90s ukuthi awushuda zingitshaya abantu inyameni. So kunzima kuyaleki lokuya.
Uthi le kuyimizamo nje yabantu abazukuthi benza iphutha kodwa sebezama ukuvala into engavalekiyo.
Manje abona ukuthi indlela abavala ngayo sebeyenza ukuthi even abantu abafuna uzoletha imali kithi abafuna uzoinvesta igcine besesaba ngenxa yokuthi nzima besizwa abakhulu bamabutho abe babathenjiwe elizweni bekhuluma besithi bona izikhali zikhona kulabanye futhi abaphakathi bona ngala baduze lawo besithi bona batshontshelwa izikhali ngamasivileni. Kwenza ukuthi abantu besabe ukubuya le mali zabo elizweni. So ngendlela engakujwe ukuthi bazama ukuvala ngapha bayadiliza kuyaxotsha abafuna ukuza ngenxa yokuthi ma ungabuya njani wena uzofaka imali yakho lapho ukwazi khona ukuthi uzadityula wena abantu bathwele izikhali.
Okugcizelelwe ngumnumzana uNkosikhona DVD isakhamuzi sedolobheni leHarare.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba umongameli omuntu uqale sesithi open for business awukagwani lomnyaka nje engelile esikhundleni bethetha amandla ngamasotsha wonala futhi sesibhizi ngawo kathesi. So akula investor engaba confident ukuthi ababusayo abangani abakwazi ukuthi into zihamba njani, izinto ziyalahleka ezinjengembhobho, ama-civilians alaye imbhobho yakhona. So mbani ongafaka imali yakhe khona lapho engakwazi ukuthi umvuzo aqhuma la esegijiswa yiyona leyo mbhobho futhi.
UDBD uthi kuyayangisa ukuba selululazwa udaba lokubulawa kwabantu abadutshulwayo kukhuba lokuthuluka abalahlekelwa yizihlobo.
Kubuhlungu kakhulu ngoba nxa ukhangela abantu abakhulumayo laphana even le panel yama-commissioners kwesinye isikhathi ababona behleka. Bona labo kwesinye isikhathi baya bezibuza ukuthi kathi besizodlala so kumbe besizoyenza umsebenzi wokuthi sidingisise sicazulule ukuthi kathi abantu bebulawa kangaka edolobheni kwahamba njani, into leyi singayicorrect-a njani. Ngoba mina kathi esingendlela engibona ngayo even imuli ezi-affected directly amboni kuyinto nje abangayithatha serious ngoba ilulaziswe kakhulu. 1, 2, uhulumende nongokwakhe nxa esithi i-commission of inquiry bafuna ukuthi izinto ezizatholakala from that commission zenziweni nxa vele sokungamatope kunje.
Kusenjalo abekhomishini le bathi khona bezoqhubekela phambili ngale nhlolisiso mhlaka 21 Lwezi besizwa ubufakazi balokho okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi lapho kwadutshulwa khona abantu abayisithupha edolobheni leHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana Brian Dube uthi bayasola kakhulu indlela amapholisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwalikhomishini izolo.
Amavidiyo aclear and kwenzakala emini nje ilanga likhona umuntu wonke ebona ukuthi isotsha laguqa phansi labamba umbhobho wadubula abantu bonke bekhangele. So akungabi liqinisa ukuthi umuntu athi yena hhayi asiyo msotsha lwane lambonayo eguqile edubula. Abantu abadubulayo ngabantu be-MDC. I-MDC Youth Assembly vele ayilambhobho and abantu abadutshulwayo at the same time baya-allege ukuthi baya bathi ngabe-MDC then sebesithi badutshulwa futhi ngabantu be-MDC akula nangqondo. But esingakufuniyo kakhulu ukuthi bathathe abantu njengathi siyisithutha ezokuthi asibone ukuthi qiniso yiliphi.
Elifuna kwenziwe njengabatsha be-MDC kuyini ebelifisa ukuthi ngabe amasotsha lamapholisa akukhulumile?
Sikusolayo ukukhuluma amanga ukuthi bona bekwazi ukuthi babulala abantu befuna ukwenzi umuntu wonke isithutha sokuthi vele abantu kababonanga ukuthi kwenzakalani. Esifuna ukuthi bakwenze iZimbabwe National Army ifanele ukuthi ipolise kulizwe lonke ukuthi hhayi siloxolo we did wrong sabulala abantu sasingafanelanga sibulala abantu. Bebuza nje ukuthi ama-results angaphi abafanelanga ukuthi abantu babulawe ngenxa yakho nokho.
Kodwa liyavuma ukuthi iningi labatsha ababetshengisela kwakungamalunga e-MDC lokuthi kwakulodlakela olwaqhamukayo?
Kwakungeladlakela. Akwakungela muntu othiwa ngo-MDC noba ngowani. Kwakulama-voters aye-frustrated ukuthi hhayi abantu sebephuze lama-results ethu sebefuna ukuthi ntshontshele. It was not a political party activity. It was a response by the people of Zimbabwe. It had nothing to do with a political party. Kwakungeladlakela, which is why abantu babaleka. Nxa babelodlakela babefanele ukuthi bavisele phela. Abantu babe-CSZ offices ukuthi bathi hayi hayi kanti linabantu ama results athi angathi ngoba in terms of the procedure yokucount ama votes sasiqala ngakalokhu vele ngaka president kulandela ka MP kulandela ka council kusitsho khona ukuthi ama presidential results yiwaye fanele ukuthi abe ready abe no announced ngoba yiwaye phela first before the other one so akula nje ukuthi abantu babesilwa a
Lo ngumnumzana Brian Dube isikhulumeliso gatsha lwabatsha kubandla le MTC sixoxelaye eSegwero.
EleZimbabwe lifikisa umnyaka ogcweleyo kusasa lapho ivuto elangena khona esitaladeni zeHarare lahluthunela umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso. Abasakhulayo abaningi labo bagcwala esitaladeni besekela ivuto. Umbuzo esiwubuza abasakhulayo laba kuhlelo lwethe connection namuhla ngokuthi iziloyiso elalilazo ekusukeni kukaMgabe sezifezekile na sokulobubelo yini empilweni zenu nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu le Facebook ele VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lilokhu lililizwe elithakazelelwa izifundi eziningi emhlabeni jikelele ukuyafunda emakolishini amayunivesithi akhonale, kodwa ke leli nani lehle kancane eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuphume embikweni wabenhlanganiso Institute for International Education walumnyaka we-Open Doors Report abathi imbangela ingabe kungumbuso kamongameli Donald Trump olukhuni kwabokuza. So kubhubhe abantu abangamachumi amane lambili 42 engozini yokuqhamuka umlilo ngenyakatho kwesigaba seCalifornia khonapha eMelika, okuyisigaba esihlala iningi libadume ngemfanekiso yamafilimu awebhayisikopo aweHollywood. Inhlanganiso ebona ngezokudla lokulima kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations owe Food and Agriculture Organization. Uxolo kathesi asizwe eziphathelane lomnotho welizwe sizethulelwa nguChris Gande weStudio 7.
Nyakenye ngenyanga yonale ekalwezi kwaba lokujabula okukhulu abantu bengena isitaladeni sebezwe ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe usesukile esihlalweni. Inenge lalijabulela ukuthi umuntu ababebona enguye owaletha ubunzima kwezemnotho lempilweni yakhe uZulu useze wasuka. Kodwa babengazi ukuthi udubo luzaqhubeka lusiya phambili ngesiqubu. Mpela abanye sebesithi umbuso kaMgabe wawunganeno nxa uqathaniswa lowakathesi. Ingcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Dumisani Nkomo uthi kungaba kulomehluko omncinyane kwezomalungelo kaZulu kodwa kwezomnotho sokufana kuphinde kube lukhuni kulanyakenye.
Ye nxa siqathanisa okwenzakala khathesi ngezomkhono ngisiqathanisa okwenzakala last year ngo-November ku-SCCB. Ngoba nxa sikhayela khathesi into sezikhwelile, into ziyashota. Inflation yena ayikhona ngo-2007 isikhona njalo, kodwa last year ngo-November kwakungekho konke lokho. So nxa siqathanisa lo-November last year hayi sokuwesisi.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi okwenzakalayo kungaba yizikhubeko nje ezizedlula ngokuya kwesikhathi.
Engingakutsho sibili kande lapha ukuthi okokathesi ngemva komumona lo owa ohamba wangani bamuke wezimali umumo wakho na ofanele kwaumnyaka ophelileyo umumo wakho uphansi ngoba nxa ngikhangela ngiyananzelela ukuthi sokusaba isikhathi esifitshane esilandele isikhathi sekhisimusi kodwa-ke okuye ngikunanzelelayo ukuthi hhayi izinto ziphansi lanxa nje kodwa sokungani kuyakhanya ukuthi sokufuna ukubuyela emumeni wakho
ngabona ukuzahlupha futhi njalo kakhulu izo zenezi zimali zakhona zokuletha kakhulu izinto lezivelela ngaphandle. Yikho ngibona ngani ikhisimusi lelizayo, ikhisimusi elitshiyeneyo lamanye amakhisimusi leya ngekhisimusi elidlulileyo ngoba kungane umumo wakhona ophansi.
Intengo ezitolo iya ilokhu ikhwela mihla ngemihla, umnotho ugugudeka ngamandla, kodwa uGawule uthi lokhu akutshengisi kwehluleka kwabaphethe intambo zombuso.
Ngakuthi ogandeka okwakhe yikuthi ngiyeke ngithi ukuthi bayehluleka ngoba asibanikele isikhathi gande. Isikhathi esinjengokuthi mina ngiyanthanda ukuthi ngilinganise ukuthi umthuli mnike wathi ekhuluma idaka lakithi umthuli umthuli mnike lathi lona hhayi ake sikhangeleni nje inyanga zibe ngu-6 nje esingemva kwakhona okwe sibone ukuthi akukho yini okunye okutshintshileyo ngemva kwalokho abazakashuthi bakhulume okwathi esigande kuthi sekumasinya thiwa bakithi.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa labanye bakhe sebehlulekile.
Nxa thina sazitshelwa phela mnumzana kuthiwa khona i-new dispensation. I-new dispensation kayivukile kuguqula izinto, impilo zabantu zingathi ziba ngcono. Nxa sekuthiwa khona i-new dispensation sebekhipha umgabe sebezifake bona kodwa izinto zilokhu zikhanya zibheda. Kutho ukuthi zilawula uhlukantshintshayo sokutshengisa ukuthi ababekhuluma besithi bona ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa akuntshintshi lutho. Ibhasi yona yenye ibhasi yezanu ukufaka izintsha zidriver. Ngibona ngathi mina okuqakathekile ukuthi sesikhulu
amazwe awentshonalanga ayethembise ukuphathisa iZimbabwe ngemali akhanya esemadolonzima.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uthi usezisola ngokutshengisela akwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Ikhomishini yeZEC ithi amalunga edale lephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abatsha bebandla leMDC basole kakhulu amapholisa lamasosha ngendlela abathi abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula udlakela lukancwabakazi 1 izolo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.